Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 6 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili
siyananzelela ukuthi abantu abaningi into ebenza ukuthi bengathathi lezi injection kusukela kulokho abakukholwayo
amasonto asesungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19
sikhala lemuli yako mavinga sisithi kayikhale ngokuthula ngoba ujaha lo ebezimisele ukuthi iZimbabwe izinze ifanane lamanye amazwe
Inhlanganiso elwela amalungelo emhlabeni jikelele iHuman Rights Watch ithi idabukile kulandela ukubhubha komqondisi wayo eZansi ye-Afrika umnumzana de Wamavinga zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amahlanu 523 velo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-coronavirus bangu 9407 kuthi abahlatshwe esibili bangu 7989. Amasonto athi asesungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi lawo ahlatshwe ngobunengi. Iziphathamandla zamasonto la zithi zikhangelele ukuhuga amalunga enkolo ezitshiyeneyo angena kuzigidi ezimbili ukuthi ahlatshe ukuze azivikele kulumkhuhlane. Lolu hlelo luza ngesikhathi inani labantu ababanjwa i-coronavirus selikhwela suku ngosuku ngesilinganiso esiphezulu. Inani labahlatshwayo kulezi nsuku lona liphansi. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Spanda.
Sixhasane labeMinistry of Health, sizokungena kumaprovinces wonke alapha eZimbabwe, kusetshenzwa labezinye izinkolo, le nkolo zomdawa, ngoba siyananzelela ukuthi abantu abaningi into ebenza ukuthi bengathathi lezi injection kusukela kulokho abakukholwayo. Ngakho-ke sizonjalo fundisa abantu abazangena bekhankase kuzigaba ezehlukeneyo emabandleni kuma-Muslims kuma-Hindu kwezinye izinkolo ukwenzela ukuthi sitshengise abantu ukuthi hayi lokuthandaza kuNkulunkulu kodwa kuyadingakala ukuthi sisebenzise njalo inhlakanipho uNkulunkulu ayinika amadokotela sikhangelele ukuthi ngendlela esingasebenza ngayo ukuthi kuyathi kufika uDisemba 31 ingxenye singabe sesiphushe inani elifika ku-2 million emabandleni sebethintwe ngulumbiko.
Asebehlatshiwe ijekiseni sikhuluma nje bangu 3.8 million kuphela okungangokuthi abantu abaningi bayadonda kabafuni kuhlatshwa. Kuyini okulipha umdlandla kumbe kuyini okulipha ithemba lokuthi uhlelo lwenu lolu luzahuga abantu baphakamele phezulu?
Into esiyenzayo ukuthi sigcizelele ukufundisa abantu. Siyakwazi ukuthi kule mbuzo abantu abalayo, leyo mbuzo ibiphendula ngabodokotela abe-Ministry of Health, nabesincedisa ukuthi siphendule ama-frequently asked questions. Ikanti njalo kule mbuzo ebuzwa ngabantu bezinkolo ngale injection langalo mkhuhlane i-COVID-19, ubuphendulwa njalo. Kulabo-ke sizabathuma ukuthi bekhankasa ezigabeni ezehlukeneyo, babe bethwele ngathi befundisiwe impendulo zembuzo leyo njalo basebelolwazi abangalungenisa bekwansi ukuthi abantu nxa bebachasisela kutshintshe ingqondo yabo kutshintshe indlela njalo lesimo sokuthi bakhangela njani ama-vaccine kodwa bezizwe bewalangathelela njalo befuna ukuthi beyihlatshwa ngoba sebechasiselwe ukuthi avikela njani.
Kuyini ongakukhuthaza bona abazalwane lozulu nje jikelele weZimbabwe mhlawumbe lokhu engakahlatshwa ngokuqakatheka kokuthi bahlatshwe lijekiseni?
Into eqakathekileyo nxa sikhangela ulwazi olukhona lwesayensi lokucubungula okwenziwa ngamadokotela kuyatshengisa ukuthi ukuhlatshwa ivaccine kuyavikela njalo kuyadedisa amandla omkhuhlane we-COVID-19 okugcina kunceda ukuthi umuntu engayi esibhedlela kumbe kungagcini kusiba lo monakalo lengozi. Yebo ye bakhona abanengxenye okuyabe kukhuthakele ngoba imizimba yabantu kwezinye isikhathi iyabe iyehlukene njalo kule minye imikhuhlane abantu ababelayo ecine senza kube nzima kodwa iningi labantu asebehlatshele injection siyananzelela ukuthi kuyabancedisa ukuvikela lo mkhuhlane kwenzela ukuthi ungagcini ubakhulela kumbe bengagcini besiye esibhedlela. Siyabonga ngakho siyalikhuthaza njalo siyagcizelela ukuthi ikati lona iBhayibheli abaningi abalikholwayo liyasitshengisela ukuthi inhlakanipho emithi inhlakanipho evela kumadokotela ababalayo ivela kuyuThixo uNkulunkulu.
Umnumzana Useni Spanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, ithi idabukile ngokufa komqondisi wayo eZansi e-Afrika, umnumzana Dewa Mavinga, yena obhubhe ngomgqibelo. UMavinga uvikwa ethethwe ngomkhuhlane we-COVID-19 ekwele-South Africa. Kumbiko wethu leizolo umkokheli weHuman Rights Watch umnumzana Kenneth Roth uthe uMavinga ube ngumlweli wamalungelo oluntu oqotho njalo osebenze katalala ekuvikeleni lawa malungelo hanje eZimbabwe kuphela kodwa ezansi yezwekazi le-Afrika. UMavinga yena obeligqwetha obesaziwa ngokuveza ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende weZANU-PF kanye lokuphathisa abahlukuluzwayo. Ukubhubha kwakhe kudanise abanengi abalwela amalungelo kanye labezombusazwe abagoqela bebandla le-MDC Alliance. Sixoxele umqondisi wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Usesichile ijaha edelizimisele ukuthi iZimbabwe izinze emthethweni yamalungelo abantu ayinqaba. Njengebandla labantu sikhala lemuli yakoMavinga sisithi kayikhale ngokuthula ngoba ujaha lo edezimisele ukuthi iZimbabwe izinze ifanane lamanye amazwe athe jikelele emhlabeni kakhulu ekhangela amalungelo abantu. Sidabukile njengesizwe sikamthwakazi sibona ukuthi sesisele singuno ngoba edecebisa abantu bonke jikelele engakhethi umhlobo engakhethi bandla kodwa edezini efundisa abantu ngamalungelo ayinqaba ukuthi abantu bafanele bahloniphane bahlale kahle bahlale ngokuthula. Ngalokho sikhala lemuli yakoMavinga, sikhala lemuli yamaloya wonke, sikhala ngamalemuli zama Human Rights Defenders, sikhale lama civil society organization ngoba edengomunye edepicheka kakhulu ngokuthi abantu bahlale kahle bahlale ngokuthula njalo basebenzise imithetho enza abantu babe empowered ngalokho mahlabe zulu sikhala lani iCovid le ayikapheli izeqedisa abantu njengoba sokungena omunye umkhakha omutsha okuthiwa micron izafanele ukuthi lathi sihlakaniphe silungele sizimisele ukulandela ama-United Nations protocols ukuthi sivikelane sibindane lomkhuhlane lo. Mahlabe zulu ilanga litshonile kujaha omutsha, ingqobe sikithi ukuthi sisale sisebenza sifeze konke lokhu ede ezimisele khona.
Kuyini kahle kahle ongathi lizamkhumbula ngakho ubaba uMavinga njengebandla?
Sizamkhumbula ngobungcitshi ukufundisa uZulu imithetho kakhulu ukuvikela abantu abampofu abangalamali yokuthenga amagqwetha. Isingathi ku-hiring of lawyers. Ngoba ethe ngu-lawyer osebenzela uZulu, esebenzela abantu abahluphekayo. Njalo sizamkhumbula ngokufundisa kakhulu i-constitution. Ngezikhathi sibhala i-constitution, wayeyimemba i-COPAC encedisana namagqwetha, nama-civic society, labantu jikelele. Okokugcina, edezithobile down to earth, okungakutsho ukuthi uqeqetshile njengabanye abahamba bezitshayisa ifuba. Sifunde kakhulu ukuziphatha nokuhlonipha uZulu jikelele.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Obona ngokwethula kwemibiko kubandla leZANU-PF, umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi labo bayawukhalela umndeni kaMavinga lanxanje bebengavumelani laye kwezombusazwe. Ibandla lezaphu lithi liphakathi kwakuqoqa imihlangano yokukhankasela ukhetho endaweni ezijiyeneyo ezigoqela emangweni webulili ma-West ePlumtree. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Sibangilizwe Nkomo ukhangelelwe ukwethekelela kulindawo kumalanga alandelayo. Kutsho isiphathamandla sezaphu yebulili ma-West umnumzana Athwele Ndlovu.
Ngikhankasela ukuba yilunga ledale lephalamente uMP ebulili ma-West. Ngikhumbuze njalo abantu ngitsho labalandeli bezaphu ukuthi ngike ngangenela ngo-2013 ngo-2018 silapha ebesiqoqa sivuselela izaphu khona. La njengamanje sesibhizi sizama ungawonga amandla ukuthi wonke umuntu azi ukuthi izaphu yiyo umqali siziba yo unina wanhlanganiso zonke eZimbabwe jikelele. Sikhangelela okamqabuko ngiyiswa ngelizwe Komo upresident wethu ukuthi ngenhlanhla uma singaba lenhlanhla engasivakatshela umhla ka 15 ku ward 9 kwaMakhulela. Ngikhuluma nje iyouth iyabehlangene ngolwesithathu bezama ukulungiselela ngoba iphakame yonke iyouth izama ukufunda, izama ukuzwisisa ukuthi kathi bengenza njani ukuthintsha impilo zabo. So mhla ka 15 kungenzakala sibe lenhlanhla sivakatshele uSibangilizwe upresident wezaphu. Kuthi ke mhla ka 17 siyabe sisemadopo lapho siyabe si celebrate ukubunjwa kozaphu. Mhla ka 18 siyabe sisemadopo, 17 sikobulawayo. Ngicela ukulungisa khona lapho. Wonke umuntu njengoba ngisitsho Nkomo ukuthi hayi uthakazelele ujabulile bathe ihlumela uma selikhona akukho nto ezobavimba ukuthi leli qembu liwine linqobe kukhetho ka-2023. Njalo basithembisa bathi bona abantu bafuna imali, hayi bondi, not i-barrier shake, bafuna imali.
Kona ngapho endaweni yakho bakwamukele njani abantu ukukhethwa kukaSibangilizwe Nkomo ukuba ngumholi wezaphu?
Abantu bamjabulele umntaka Nkomo uSibangilizwe Michael Nkomo, bamamukele ngezandla zombili, njalo sethemba ukuthi indawo zonke sezilinde ukuthi afike khona. Ngapha Pambazi, Badlambuzi, Makholela, Ndolwani, hayi abantu baphume ngobuningi ukuthi bemsekele, njalo sibona le lama branches siba maningi. Ngikhuluma nje fanele siye eMkomablana, siye Tsukuru, siye Jujume, siye Nsubula, siqoqa ama branches kazapho. Ngikhuluma labontanga baphumile njalo ukuthi besekele linhlanganiso. Ngikhuluma eNkomathengwa koDubute la engizala khona, njalo ngxusa wonke umuntu ukuthi ajoyine ibandla lezapho. Asikhethi ukuthi uvela kuyiphi inhlanganiso, ungabuya uyalithola ikhadi ususebenzela izaphu, sikwenzela ukuthi sinqobe sibe lempila kahle. So sithi votelani izaphu, amandla ezabelweni.
Umnumzana Athwele Inhlofu ngowebandla lezaphu, sixoxela esePlumtree eBulilima West. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 kulandela ukuqhamuka komkhakha we-Omicron kuzabangela ukuthi abantu abanengi behluleke ukuyabona izimuli ngekhefu leKhisimusi. Izim Life ithi uhulumende ulokhe engakabambi abantu abangena elizweni ngamandla ukuthi balandele iziqondiso eze ethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo, ezigoqela ukuya kuma quarantine centers kungakhathalekile ukuthi umuntu ulegciwane le-COVID-19 kumbe akalalo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku-Studio 7. Bakamthakazi, ngilenkinga enkulu lapha engiyibona ihlukanisa abantu. Bakamthakazi, izaphu yizaphu. Izaphu yimthakazi. Umqondisi Moyo ngumthakazi. USibangilizwe Nkomo ungumthwakazi. Osupport uSibangilizwe lo supporter umqondisi. Bantu bakithi singaxabani enekunamagama abuhlungu aqondiswa kuSibangilizwe uMfoka Nkomo. Kulamagama abuhlungu aqondiswa kumqondisi uMfoka Moyo. Ephuma ebantwini besindebeleni. Abantu besindebeleni angazi ukuthi why singakhulisani. Kasikhulisani bantu bakithi, izaphu uzwa umunye umuntu edikati sokuyifa na. Ngubani wayalelwayo ukuthi akhokhele izaphu ngesikhathi eside kangaka? Sokusiba nombango uSibangilizwe sekuphumele eshashalazini wathi ngiyabamela abantu besindebeleni. Siyamcela wabakhona sambangisa sathi simfuni, sifuna uSibangilizwe. Hayi bantu bakithi, ake sikhuleni. Ase sikhuleni, ngiyaxolisa abadala, asikhulenini. Obefuna ukusimela thina kudala simdinga umuntu ozasimela, asimbonanga. Sibona uSibangilizwe negama lakhe liyakhuluma. Sonke singamaZimbabwe ngiyabonga aluba singakubambisana kusukela namhlanje, sonke sibe ngamaZimbabwe kuba lula yonke into yethu esiyenza.
Studio 7. Ibizo lami ngeke ngife ngathi Gamba, ngoba mina ngihlala emaphisa lapha okwafakwa khona abantu umgodi lukhamisile izani ngamfaka. Engithanda ukukutshela abantu beZimbabwe ukuthi bonke amapolitician abafuna ukukhokhela leli lizwe bangeke balikhokhele lilunge until and unless kuze kube le mali yeZimbabwe. Abake bakhangele badingisise ukuthi imali yeZimbabwe ingena njani kuleli lizwe, ngoba uNkomo imali le wachayisa yini. Imali le ikusanction ngenxa yezani. So abantu laba bonke abafuna umbuso kabakhangele bangele ukuthi bona bangadinga indlela engabisa imali ilizwe bangalibusa kuhle kodwa nxa indlela le bengayidinganga bethi ngikubusa kuphela bafaka abantu elakeni bazahlala besisebenzisela amabhondi size siye kufa sithiye abantu abethu bengelalutho singelalutho lemabhenki ngoba imali yabo kayizali uyayifaka uthole sebeyidlile lokhu kunzima kakhulu kithi ngiyacela sibe ngumuntu omdala ole 72 years izinto lezinyazazi ezombangazonyazazi ukuthi umdala wathi kuye wasira wathi imali iyalandela bathi bebuya sebesithi minister of that portfolio wabezithulile kodwa bayehluleka ukuyithatha kuze kufike namhla batshana belokhu besikhandela ama-paper boda lelizwe angayi kwamanye amazwe ngicela ukuthi laba abafuna ilizwe labo abafuna ukukhokhela ilizwe abahlangane babone ukuthi benza njani ukuthi izimbabwe zibe le mali 40 years iliphi ilizwe lesadakhele ngela mali wonke amazwe esadakhele mali zabo ezilamakhanda ama-first heroes alawo mazwe la abaqala ukuwo kanti phela laba ange bavuma bezani ukuthi imali ibuye ngoba bona kabafuni ikhanda likankomo emalini sebetshona befake umbuyantehanda emalini umbuyantehanda walwanga so siyacela ukuthi abantu bezimbabwe abavula amehlo abantu bezimbabwe abahlanganisa ingqondo bangakhaleli ubukhokheli babone indlela abangadonza ngayo imali kusiyathi 2023 imali yezimbabwe sikhona
Sayibonani kustudio 7 igama ngumehluko mfana kanyoni lami ngisiza la ngisezimbabwe esisebenza sihlala ezweni yase-South Africa ekhanda ukalaphana endaweni yasenyama indlovu endaweni yasemakhokhoma hhayi bangazi abaningi ngibonge msakazi kukhona indaba encane engifisa ukuthi ngiphawule ngayo indaba yamaphemithi lawa asephelelwa yisikhathi haleluya kukhona abantu mhlawumbe abaseyithatha ngokuthi amaphemithi lavela angasebenzeli kufanele sibuyele semakhaya ayisebenzela uhlobo lwabantu oluthize lapho ngithanda ukuthi iphikisane nabo abantu ayikho le nto le amaphepha lana isikhathi kusenziwa kwathiwa wonke umuntu ma wona wazidlalela wangafuna ukwenza amaphepha la ma-sexfaba sukhuluma ukuthi vele asebenzi hayi ayisebenza amaphepha thina asebenzela futhi sisawafuna mso wena mafuna kuyalwela indlela kini le ebulalaabantu abaphetheyo ngale yona hamba thina sisazokulwa ngithini siyathola amaphepha ayi thina ayisebenzela la manje asebenzela siyafuna wena ma ukuthi wawayekela wathi wena asiza umhlobo othile wakho wedwa lokhu ungasikhulumeli thina nemlomo yethu thina asebenzela sahamba sinabo laba bantu bawubaningi ngoba bona bathi besizithuba basukuma nahlala phansi wathi akusebenzi suthi namhlanje sisithi vele zange kusebenzela abantu basebenzela umhlabathi oluthini hhayi bantu bekuyayezanga ukukhuluma iqiniso ngisinto yakuminyezelwa ukuthi abantu abasuke ezimbabwe abafunela amaphepha abaze benikizwe amaphepha yebo sephenele kodwa sizokulwa sizadoli sizadola beni
Hello, hello, Studio 7. Ngiyalibingelela lonke ngegama elihle leNkosi Jesu. Yazi siluhlupho kuwadiqelo emathebeleni sound emaphandleni eGwanda South. Ukhansila wethu alinye itsotsi nalo lokuthi vele izinto zifike ngendlela. Usebenza nomunye ubaba olihovethi layo ohlale simvuka itsotsi amatsotsi akula nto esiyitholayo ngabo. Badala ningamvotela futhi lo khansila ayasazi. Ayahlukumeza lo muntu sho hayi
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi umongameli wele Gambia umnumzana Adama Barrow nguye onqobe ukhetho lukamongameli olwenziwe ngempela sonto. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi uqilibezele. I-AFP ithi kudubuke amabhomba amabili enkambeni ye-United Nations kwelemali izolo. Kodwa ithi akekho obhubhileyo. Singene kudaba lwemelika. Abenhlangothi zempilo ezichiyeneyo abagoqela uMongameli Joe Biden bethule amazwi entuduzo kulandela ukubhubha kwabalilunga leSenate emela isigaba seKansas okweminyaka phose emithathu 27 umnumzana Bob Dole. Umdeni wakhe uthi ubhubhele ebuthongweni eseleminyaka yokuzalwa phose elikhulu 98 izolo. Udolo wangena kubutho ngomnyaka ka-1942 njalo walwa impi yamazwe omhlaba esibili i-World War II lapho alimalela khona ezwekazi le-Europe waphosa wafa. Wake wancintisa efuna ukuba ngumongameli weMelika ngo-1996 kodwa wanqotshwa ngumnumzana Bill Clinton. Abebandla lakhe lama-Republicans labebandla lama-Democrats bachaze uDolo njengeqhawe lamaqhawe elasebenzela ilizwe ngobuqotho. Umongameli Biden uthe balutshwana abafana loDolo yena othe obe ngumngane wakhe. Aba ke baba ngomongameli abathi umnumzana Barack Obama, uGeorge Bush kanye loClinton labo bethule amazwi behaya umufi ngobuqhawe bakhe. Akukaziwa ukuthi uzabe kwangaphi njalo nini. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, sibona uBob Dole ositshileyo lapha was a very important person in the society, civil society in America. Siyabona ukuthi ma umuntu ekhula from the beginning was a soldier for the US Army in the liberation of Europe in 1945. Walimala with near fatal injuries. Wasebuya after the war as a hambe skolo representative of the Kansas state legislator, then as a hamba in Washington. I mean, ngathi that's a service kwelelizwe leAmerica. He was seen as a person who could deal with my issues. Esikubona ukuthi he was a politician's politician okungela khona ukuthethisana lokufuna ukulokhuza uku dismember the other party without merit. Yabona ukuthi ama social programs alapha eAmerica awe social security le disability ama veterans and the general population lokunye ngama social amenities okuningi he was a champion of, and singathi he lived a full life ngoba akulula ukuthi ufike the age of 98 ngalezi suku lati siyakwazi konke with imkhuhlane yonke lomkhakha okhona wamo Omicron COVID lan so sithi hayi alale kahle Senator Bob Dole, yena ngokwakhe, he put everything he had to the service for the American people.
Isibona abavela kunhlangothi ezichiyeneyo abagoqela abebandla lakhe lama-Republicans labebandla lama-Democrats bayamkhalela bakhalela imuli yakhe bonke bathi hayi ube ngumuntu oqakathekileyo kakhulu eMelika ngemisebenzi yakhe. Ungathi yiphi imsebenzi kumbe iligacy azakhunjulwa ngayo kahle kahle?
Mbona uJoe Biden la efake i-message yekuthi umngani wakhe has rested. Siyabona ukuthi lati sonke one day i-legacy zethu esiziyenzayo wakathesi will follow us to the grave. Ngoba singabona abantu abanjengoBob Dole bebethandwa by both sides because of their common sense and their common vision for ilizwe leAmerica. Hopefully sizaba labo Bob Dole abaningi in these congresses ezikhona kathesi and in the future. Ngoba sibona ukuthi the past so singathi 10-12 years ngathiwa kube lokudonselana. And then sokusiba personal attacks instead yokuthi abantu bakhangele into ezanceda ilizwe leAmerica.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusa swe sixoxela ese Ohio konapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inhlanganiso elwela amalungelo emhlabeni jikelele iHuman Rights Watch ithi idabukile kulandela ukubhubha komqondisi wayo ezansi yezwekazi le-Afrika umnumzana Dewa Mafinga. Kubhubhe owake wabalilunga lephalamende eMelika njalo owalwa kumpi yomhlaba yesibili iWorld War II umnumzana Bob Dole. Amasonto asungula uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi ahlatshe ijekiseni ye-COVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.